Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 28 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa akobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi izabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla leCitizens Coalition for Change.
Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu, ama-detectives, SID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko owethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali, othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leZimbabwe ndawonye lemali yakwamanye amazwe.
So samuje futhi lokho kukhulu ngokuhulumende vela kusenze kusebenza. Akula sizisebenza ukuzayincedisa, akula economy ukuzayincedisa, akula izisebenzi ukuzayincediseka.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lethula amazwi enduduzo kumuli kamnumzana Giles Mthethwa, ilunga lebandla leMTCT obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa akobulawayo abonge uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla leCitizens Coalition for Change. Izikliwi lezi ezazakala ngokuthi ngamashurugwi kwezinye indawo zelizwe zihlasela izakhamizi zihlome ngenkemba, njalo kubikwa izehlakalo zokuhlaselwa kwezakhamizi izikliwi lezi selubhahile.
Isikhulumeli samapholisa uInspector Bednikho Ncube utshele intatheli zendaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa uZulu ukuba izigebenga ebezezihlalisa abantu nzima zingenela abantu ebusuku zibahlasela, zibalimaza, zihlomile ngamamatshethi lezingqamu lamahloka. Okwenzakela ukuthi emavikini amabili zangenela uLangelihle Dube elobhengula, okwayenzakala ukuthi zagcina zimbulele. Izigebenga lezi sezibanjwe ngamapholisa kobulawayo. Lezi zigebenga nguMaxwell Mpofu olinye ligama lakhe kuthiwa nguThano ohlala elobhengula, Brian Moyo oleminyaka engu-22 weMajiji, uLucky Sibanda elinye igama bathi Makheke oleminyaka engu-26 welobhengula West, loKelvin Njabulo oleminyaka engu-30 from Phumula South. Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu, ama-detectives, SID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga. Zinengi njalo esisazilandela izigebenga ezibamba inkunzi zihlomile ngamamatshethi lezingqamu. Kuthaza uZulu ukuthi asebenzele endaweni lamaphoyisa, sibaripoteni babotshwe obulawayo abe lokuthula futhi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Dumile Ncube uthi bayakwamukela ukubotshwa kwezikliwi lezi.
Ha, thina njengomphakathi welobhengula sidanile ngesehlakalo esenzakalayo ngokubulawa kukaDube efeli $25 umuntu eziphilela lemuli yakhe ezisebenzela ephila kuhle lomphakathi. Siyabonga uma sebebanjiwe ababulali, siyabonga kakhulu umsebenzi esethela wenza bomthetho. Lawe Ezra Chisa Sibanda ngokuphathisa ngokuloba ukukhankasa ngalindaba, lani lonke eliphathekileyo lasiza babotshwa laba ababulali. Sithemba ikhiye yejele izajikijelelwahle bakubone babekwazi ukubana ukubulala kakulunganga.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo ozivethe ngelokuthi samamo ukhuthaze uZulu ukuthi ancedise amapholisa ukubopha izigebengu lamatsotsi.
Khona kuyadanisa okwenzakala kobulawayo ngobugebengu obukhona. Thina sikhula kwakungekho konke lokho obulawayo sikuzwayo manje ukuthi sokula magenge angenela abantu ebusuku ezindlini bebagamule bebagwaze bebulala abantu abantu bayarothwa izimali hayi phela lezi zinto ezobugebengu besizazi senzakala ngapha kwele South Africa eGoli ekhaya bekungekho konke lokho ngoba umuntu besazi ukuthi amapolisa ayabupha ekhaya njalo bayakufaka nje kodwa khona siyabonga ukuthi amapolisa ayenza umsebenzi wawo ayazibamba lezi zigebengu ezenza lokho cela le community labahlali bakobulawayo bencedisa amapolisa ngokubabonisa izigebengu mabezazi izigebengu mazibotshwe zonke zivalele jele abantu bephile impilo yabo yakudala eyakobulawayo esasiyazi vele abantu beyiphila
abanye babecabangela ukuthi uDube wabulawelwa ezombusazwe ngoba ebikwa engomunye wabaphathiswa kakhulu ibandla le-CCC ukubhalisa abasakhulayo ukuthi bavote imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zaleli bandla ngalolu daba yehlule ngoba ezinye esikhulume lazo zithi azikabi lolwazi lokubotshwa kwezigebengu lezi
izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko wethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zemali othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yeZimbabwe ndawonyele yakwamanye amazwe zisithi lokhu akulethi umahluko empilweni wazo umnumzana Ncube uthe kuza kuba lomthetho ukusetshenziswa kwemali njalo wancoma uhulumende ngokwengezelela izisebenzi iholo esithi lokhu kuzaziphathisa kakhulu ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Well, eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silo hulumende ongathi vele kakwazi ukuthi uzama ukuthi isizwe lesi ezimbabwe asincedise njani ukuthi sithuthuke kwezomnotho sithuthuke lesisele mpilo zabantu ngoba nxa sizwa uminister okancube uMthuli Mhlonishwa ekhuluma ngokuthi yena sokufanele ukuthi kuqhube nge-multicurrency kuzafaka umthetho kube necessary instrument akula nto etshintshayo kithi ngoba vele phela indawo besikiyo njalo unganazela kuhle ama-economist labantu abaningi bona abazama ukugcumula into lezi ze-economist kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yezimbabwe kathesi ukuthi kuhle kuyiswe i-economy sizidolarizile akusetshenziswe idola le-amelika ngesizathu sokuthi i-multicurrency le yenza ukuthi abantu basomaprize kanti usuya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyathega iprize yakhe afake nge-US dollar but ayisetshenziswa ngaba nge-bond useguqula manje kuthiwa yi-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho kwenza ukuthi ube sibalalo so-ke lokho akusoze kuncede muntu okhuluma ngasoze kumncede ngoba uhulumente ofana nalo layo sebone sefaka ama-prize akhe nge-US dollar ungakhayela i-school fees bakhuluma ngakhonokho unganazela kathesi iindaba zezabo ezinara kuma-toll gates babaphetha nge-US dollar kathesi wakuthi ama-headmaster behlangene e-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe i-US dollar but yena uhulumente ekhuluma nge-multicurrency uzakhuluma njani ngemali efileyo babe ngasingathi lutho well eqinisweni ukuthi vele kathesi omabhizinisi bezimbabwe kade vele selefaka imali leyo kade bethatha ama-prize abafake ngedwa lemelisi ungazi ugade kumbe ngamabhasi kumbe imithova nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwa lemelisi nxa utawulayo lapha kuma-prize sebeguqula kubelungabhatha ekhuzi but ikhona nakhona shiyelani kahulumente i-300 and something bond per-US dollar iyabiyileyana i-black market namntu ongayitholi kuma-600 something so yiko kwenzala sokasoze kusincedise vele impendulo kokuthi ngawohulumente lowakhupha le izimdola wayifaka eceleni waba leqinisa ukuthi abantu bangene kuli idala emelika ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama-3-4 years esalungisa ukuthi kambe le idola ezimbabwe ngayibuyi singabuyibhalane njani njalo singakhohlwa ukuthi akula muntu atheso ubhizinesimen ongabuye le mali yakuthi azoyi-investa ezimbabwe ngesizathu esisegcekeni uzayi-investa njani kwi-economy engaqedakaliyo i-economy ongeke wayitrust engela-security phakathi So ngokunjalo siyaziqothela thina abantu abakwe ezoyingisa lapha eZimbabwe. So ilihlobo esibangathi siphakathi kwalo ukuthi kungathi hayi kusegcekeni ukuthi uminister wethu umthuli lo hulumende weZANU-PF indaba le economy ngathi hayi abasaboni kuyahamba kuvela. Basekunyameni sibidla bayaphumputhi kodwa kuhlubo ukuthi umuntu odibekayo isizwana seZimbabwe.
Ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqoka?
Izisebenzi kahulumeni njengoba esetshilo lezi ezisebenza ngezezimbabwe lokho vele yinto engasoze incede muntu eqinisweni elihle ngoba ungazi ukuthi kade sukhwezile imali nge-100% ekhulwini esitho ukuthi asithi umuntu obehola i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awasifundi isikhulume into ezibambekayo singafaniseli kumbe singathela into ezingayisizo uzananze ukuthi kade sikhuluma kanje bazakutshela ukuthi xa ufuna ukuthi yethenge i-US dollar black market ngoba iyo vele khona phela le yangapha into adengelisa sikhuluma ngoba yitholakazi bazakutshala ngenxa bethi bafuna i-$1 to around 600 bond mingusei utisha ngapha ukuthi usele 60 unikwe double waku 60,000 uli $100 kuphela emelika kodwa lakho namhlanje ungabuyela mthathu days yabisintshile so sama ukuthi ngisho ukuthi lokho okhulunywa ngohulumende vele akusaze kusebenze akula 60% uzayincedisa akula economy okuzayincedisa akula izisebenzi okuzancediseka lokuthi kuyafaka umketo ngbaumthela wokhathi abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabancetha ekuthengayo imali ezathilisa imuli zabo imali ezathilizwe liye phambili kokuqakathekileyo
lezisebenzi besezihola ngedola lemelika yini
yikho vele sikukhangeleleyo ukuthi izisebenzi ngoba khathesi angaze azinike nale imali okuthiwa i-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwaso kulo msindo futhi olikhala lokusebenza imali yani yabisihlisi phela amandla ingasathengi lutho ungananzela ngale nge-GNU imali yani yabifakiwe kubo 2009 kwadoza waze wafuka ku-28 nakunamntu wayesilwa lo muntu ethi ufuna ukukhwezela iholo ihola kwana lingakhwelali mndawonye ngoba wawusebenzisa yona le melika usound babesebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathi xa yisebenzi ikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona hulumende ngo-2018 usinike idwa le melika soze sikhulume lawo siziphilele emuli zethu so yikho kufanele kwenzakale.
Hello ke ngumnomzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi ASVCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lethule amazwi enduduzo kumuli kamnumzana Giles Mtsekwa, ilunga lebandla le-MDCT obhubhe izolo. Umtsekwa ubele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lane 74. Wake waba ngumphathintambo wezenzakala elizweni kuhulumende womanyano. Ekudabukeni phakathi kwebandla le-MDCT umtsekwa waya kucele elekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lapho kade engumsekeli kamgcini sihlalo webandla ngesikhathi ebhubha. Umtsekwa wayelisotsha wafika kusibangazi kameja. Wake njalo waba isiphathamandla sebandla leZimbabwe Unity Movement iZoom. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zulu kwandaba sikhala labakomtsekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile. Thina abe-Citizens Coalition for Change ubaba ositshileyo ede simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama-1990s echallenge i-one party state esebenza lo baba uTekele lo Kombayi bengafuni one party state basebenza sili ikho namhlanje libona ukuthi iZimbabwe lokhu isadonsa ifuna kuba yone ifuna kuba yi multi party state. Sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa bakithi singakha sonke sincedisane njengoba imthimba wemfa ngowethu sonke galale ngokuthula siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Nangu ke ukuphuma emaphephandabeni lamhlanje. Iphephandaba leChronicle lilo Herald lilo dathi indlu yedale lePhalamende eyakhiwa ngeleChina edolobheni leMount Hampden duzane leHarare isiphelile ukwakhiwa. Leli phephandaba lithi osekusele nje kuphela ukuthi uhulumende aquthelwe ngokusemthethweni lesi sakhiwo ngeleChina. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Injani Studio 7 lo khuluma ngo-KK cha hayi zani nje khohlwane bani noma bethini 42 years it's more than enough kube sikhuluma nge 5 years or 3 years 42 umuye umuye abantu abaningi sebaze bazala abanye baze bashona bashiya lokhu kugcwele udodi nalesi ubona kuzana udodi nje lo sifuna ushintsho olukhulu thina ke siwumphakathi funa kutshintsha izinto abantu bahlonishwe isiko libuye ebantwini impilo iqhubeke ibe normali kungabi nabantu ngcono kunabanye abantu kanti kabantu igazi liyafana libomvu alikho igazi elinemali alikho igazi elingalamali ngikhoke singabantu sonke bayeke ukusibandlulula sikhathele yibo khathele nje baletha ukuxabana baletha unzomdano nombuso wabomubi ogcwele ukubandlulula okuyinto embi embi ehamba nosatana abaphumi izanayo sikhathele yiyo shame out
vele kubasakazi bonke
singabantu nje singazaziyo ukuthi singobani sesilahlekelwa amasiko ethu ngenxa kamnankakho kahle kafuna nankakho lufuna nemandebeleni ngoba wasibula lakho ground sakubona sesiphuma kathesi ukuthi hayi njengoba kwehlula ukuthi siphile sonke madoda sesizimela sodwa lizimele lodwa naw sengosilandelelayo sefuna ukusiqovaqova futhi kodwa kwamanje hayi ground yesibida yake iyenza lapho sibilulamanga ulamanga sengayithusela nje ngakho konke kodwa iground ulamanga mhlawumbe umbhekile manje mhlawumbe umbhekile amazwi amaningi sekhululekile manje akulani ground uzayiyenza umnankakho phambili ngomthwakazi phambili ngomthwakazi asibuyele emuva sesithole inkululeko yethu khathele kugidisa into esingayiboniyo ukuthi yangahle agidisa izaphu kwaphela lapho thina singu-MRP sifuna umthwakazi ilizwe lethu asikuwe ezimbabwe hlukile thina kule zaphu thina sifuna umthwakazi ezimbabwe nalangeke silihluphe ezimbabwe nomashonalendeni alenge silihluphe thina sizifunela emathebuleleni yethu kuphela sizibuse khona silungisa amasiko wethu ade semoshakele semoshweni nabantu bemashonalendeni. Ngiyabonga Studio 7 angithanda ukuba mude.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli be-Studio 7 engingakho-ke lapha phezu kwalolu daba oluqondane nokuthi kukhona abasolileyo abezaphu ukuthi umqondisi moyo uphazamisile ngokuthi unkomo nguye owathengisa ilizwe. Masibuka kahle lindaba kuzafuna ukuthi iqiniso likhulunywe ukuze lindaba ilungiseke kahle ngoba ma iqiniso lingakhulunywanga angeke abantu bakhone ukuthi bayilungise le ndaba. Eqinisweni elikhululayo unkomo wathengisa abantu bakhe isizwe sakhe wasithengisa kuzanu. Uthema esithengisile kuzanu yena wazenzela iunit ukuze abe safe. Ngalokho njengoba ngisho mina izaphu yayindala kunezanu wayikusungulwa izanu izaphu ingabubonanga ubungozi bezanu yahle yazama ukuyinqanda izanu ukuthi ingabi ingozi kakhulu ebantwini. Kumanje izanu ivele isiyingozi ku-any political party engaba khona kuzimbabwe kungenxa kankomo kazange alungise izinto isikhathi sikhona esinikiwe okungange ukuthi ivini nabochamisa kuzaba nzima ukuthi bangalibusa lelizwe ngenxa kankomo. Kuyena njengomkhokheli owayevele ngaphambi kwakhe umgadi wayemele ukuthi alungise ubungozi bezanu i-tribalism yezanu ayilungise before the elections.
Ngithanda ukulibingelela msakazi wethu lapho lisakazela indaba ezikhanyele okweZimbabwe. Mhlawumbe ngxe khulento indaba engifisa ukuthi sike sihluziye lapha siyinanzelele ngoba since sikhanyelane lokhetho lolu esibhekane lalo njengamanje oluka-2023 yazi ukuthi into engiyinanzelele ngeZANU PF I've been seeing this what they are doing bathatha ama numbers abantu especially laba bantu abalama companies
and it's orange. La wanda wala ma companies benga kacha abantu. So abantu wala kachite la. It's either when anga kacha wule yo company, it's either you want to vote for ZANU or you want to vote for Triple C. What did they do? Ba sebe siti nje ngoba wano sebe nza kona hapo. It's so we force meta ke manju kuti uvotele wana. What they did, sebe tuwele ama numbers as tupas abantu batula la mabizu abantu. So indabe njalo kahle kahle ihenglwa nja. Ngoba vele into kona lapo. Umuntu sethathele choice yakhe manje la. It's because ngoba usebenza khona. So kumele ubavote. Ah, it's unfair. It's unfair.
Hey, livuka njani ku Studio 7? Mina lami igama ngu Adolf Shaba. Hey, ngiyangile themba laba abaphatheke kakhulu entweni ezifana nezomsindo nezombangazo zokusetshenziswa ngamapolitical leader ukubulala abanye abantu. Themba bayibona le nto yenzeke eNyathini. Ingaba isifundo esihle kwabanye abantu ukuthi omunye umuntu akabulawa ngoba sala usunguwe wedwa usubhekane nezinkinga ezinkulu. Ezinye ziyasala lasesizukulwaneni sakho ngenxa nje yechoice eyodwa ephuma endleleni. Kodwa ngile themba abantu bayabona and then themba kuzosilungiselela indlela ibe enhle kakhulu siya ku 2023 election. Laba abajali ukusetshenziswa bethengelwe imbanje lotshwalo ukuthi behambe betshaya abantu. Hayi, themba bazobe kuzofika nje ezingqondweni zabo ukubana le nto abayenzayo izobaphazamisa impilo zabo ukuze kube sekugcineni.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abathathu babhubhile ngemva kokuba isitimela sitshaye imota enkulu ebivimbe injanji edolobheni leMissouri. Isitimela lesi ebesilabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lantathu 243 sibikwa sibe lamatorokisi ambalwa agenqukileyo. Iziphathamandla zempilakahle zithi kulabantu abangamachumi amahlanu 50 abahanjiswe esibhedlela belamanxeba ayesabekayo. Inkampani yezitimela e-Amtrak ithi kulabachayeli lezinye izisebenzi zalinkampani ezilichumi lambili ebesisesitimeleni lezi lazo zesatshelwa ukuthi zingaba zilimele kakhulu.
Mama, singa mazangenda wena lungile yo oduzo sila mulela wabati na singa mazangenda tunuta salatasa
isono sami ikuba ngumzwa ngendaba ingoma ke eka Love Mama Jaivana isiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani ngisikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa kwaBulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zondadube webandla leCitizens Coalition for Change. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.
Jereri chidosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28 June 2022. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe zvamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.